Njengoba kade sikhangela lelo hlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi iprovince ukuthi ithole amasithi amangaka ama-constituents kumele ube sikhangela abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into ade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota njalo le ndaba yethupha ukuthi khanyingani ontanga abaningi abakwanisa iminyaka engu-18 abanazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho esaba khona ama-elections esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulama-youth ontanga abangafika maybe singathi yi-2 million bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abanazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo abantu kumele nonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba thina njengebandla le-MDC sikhona siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi beyirejiste ukuvota. Singathi ama-registration center iveki lama-registration centers ayi-73 esikhangele elizweni lonke but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba esikhathini eziningi makakhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance singasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayila center registration center but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota kumele egadi imota ehambe one so yikhole district center yezake which is engamakhilomitha esingathi yi-100. So abantu kabafinyeleli khona ukuyarejista njengendaweni ezinjengesilobela kayila registration center. So umuntu nxa efuna ukuyarejista ukuvota umele gati bus ekhwekhwe yikho kule center yeregistri. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu ezinjenge-MDC Alliance sisithi hayi into leyi nekulungisiswa kahlesi kuzahlupha phambi ikakhulu nxa sikhangelane lo hlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siya kukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumente njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka kukanti libona ingani uhulumende engakulungisa lokho?
Kulezinto esizenzayo njengebandla le-MDC. Okunye sibhalele yona izeki ukuthi zeki yizi izikhalazo zethu lezi. Izeki kayihambe kuwadi newadi berejista abantu ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district centers. Enye into esiyenzayo yokuthi ama-members ethu e-parliament sikhulume labo into abazazama ukuyihambisa khona ngale ephalamenti yoso bebone lezekho ukuthi beyi-engage e-parliamentary level bezame uku-enfocus ukuthi kulungisiswe njalo the ministry e-responsible ngodaba lona lolu ibona ukuthi iyancedisa njani particularly indaba yezithupha i-Home Affairs ministry edila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalaba ba-affecta i-cyclone Idai ubokhiphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo ukugoqela izithupha zinikumathebheleland kubomathebheleland south ngale mathebheleland north labo-midland udaba le-guguraundo okokuthi abadala bafanye babulawa ngesikhathi se-guguraundo kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi benjani bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha.